So we see card descend about VOA in the belly.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 31 Ncwabakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yamabhasi eZupco isihanjiswe emthethwandaba inkampani yezindaba iZim Inc Publishers ukuthi ibanjwe ngamandla ukuveza ukuthi yathenga njani amabhasi kusetshenziswa inkampani kamnumzana Kula Dagwirei.
Njengoba iZupco ibithenga amabhasi ngemali eningi kakhulu, bekumele iye kuthenda ichasise ukuthi ibifuna amabhasi anjani njalo ayabe elungiswe njani.
Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu iphawule ilitshe lesikhumbuzo sabanyamalaliswa ngesikhathi segugurawundi izolo esilobela.
So lathi ngokunjalo sihambile esilobela ngoba esilobela kungenye yezindawo ezilabantu abatshontshwayo.
Ukwaliswa kwabafundi lababalisi beGenoa University of Technology abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 ukungena kuleli college izolo sokuphehle imbono ethiyeneyo.
Akufanelanga kube khona umuntu oncitshwa imfundo kumbe umsebenzi ngoba engahlatshwanga. Kumele zonke izinto zenziwe ngomthetho. Ukhona yini umthetho otsho kanjalo? Nxa ukhona uhambisana namalungelo abantu yini?
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Yamabhasi eZupco isihanjiswe emthethwandaba inkampani yezindaba iZim Inc Publishers ukuthi ibanjwe ngamandla ukuveza ukuthi yathenga njani amabhasi kusetshenziswa inkampani kamnumzana Kula Dagwirei. Iphephandaba lobulembu eleNews Hawks lithi iZim Inc ibambane lenhlanganiso elwisa inkohlakalo eTransparency International ekukhwezeni lolu daba emthethwandaba. Umhleli wephephandaba leZimbabwe Independent uNkosazana Faith Zivaba uthi vasa lolu daba emthethwandaba ngemva kokutshelwa ngabaphathintambo bakahulumende ukuthi abazi ukuthi amabhasi la angamakhulu ambalwa hathengwa njani, ngoba kulobufakazi bokuthi ibhasi inye yathengwa ngamadola azinkulungwane ezingamachumi afika phose isithupha $58,000, kodwa iZupco yona yawathenga kulinkampani ngamadola adlula amakhulu amabili $212,962 ibhasi inye kusetshenziswa inkampani ethiwa Landela Investment ekamnumzana Kula Dagwirei. Uhulumende wetheswa icala lokungethulelanga uZulu ithenda yokuthenga amabhasi la njengalokhu okufunwa ngumthetho. Ukuze sizwe ukuthi udaba lwamathenda okuthenga impahla kahulumende luhanjiswa njani, sixoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Ngathi mina kule mthetho emibili uhulumende okumele ayilandele nxa kuyukuthi uyenze i-public procurement. I-public procurement nxa siyikhangele singayichazisa njengokusebenzisa izimali zabantu ukuthenga angaba ngama-goods kumbe ngama-services azasetshenziswa ngabantu. I-public procurement yenziwa ngohulumende kumbe ama-parastatals kumbe ama-departments aphansi kwama ministries ohulumende. Imithetho okumele bayilandele yi-Public Finance Management Act eka-2009 le-Public Procurement Disposal Act eka-2018. Iyo echaza ukuthi uhulumende nxa ufuna ukuthi athenge kumbe asebenzise imali ethize uyakwenza njani. Nxa kuyukuthi imali yangkhona iningi kakhulu uhulumende kumele aye kutenda. Sokusitsho ukuthi kumele axwayise abantu kumbe amakhampani through advertisement ukuthi bayafuna ukuthi bathenge lokhu lalokhuya ababekufuna njalo bakhangela ukuthi izinto zangikhona zingawa malini. Ulokuningi futhi okumele bakwenze belandela imithetho leyo.
Nxa sikhangela udaba lwezupco, singathi inkampani le yayimele iyenze njani?
Njengoba izupco ibithenga amabhasi ngemali eningi kakhulu, bekumele iye kuthenda ichasise ukuthi ibifuna amabhasi anjani, njalo ayabe elungiswe njani, lokunye okutechnical okusemthethweni kumbe okuse public procurement and the disposal act. So ngokubona kwami ithenda leyo kayizange yaziswe abantu abazange bekwazi ukuthi bekule tenda, njalo ikhampani eyanikwa le tenda yothi ithenga amabhasi layo iwumele ibisatisfy amanye ama-requirements asemthethweni. Akuzange kuchasiswe kumbe waziswe abantu ukuthi ikhampani le yalandela yini yonke imithetho yalapha eZimbabwe. So izupho kumele iphume egcekeni ichasise ukuthi ikhampani le abayinika ithenda eyokuthenga amabhasi kumbe amakhampani anikwa ithenda le ayasatisfy yini kumbe ayalandela yini wonke okufunakala imithetho le public procurement and disposal act.
Ungasitshela ukuthi indaba yona le yamathenda kungani ihlala ikhulunywa ngayo?
Ungakhangelisisa uzabona ukuthi ulamathuba amaningi awenkohlakalo undaba lezi ezamathenda, ngoba ama companies anjenge drugs enelise ukuthi aqile i process base banikwa ithenda, inkalakatha yethenda yokuthi bathengise into lezi ezimpila kahle ama personal protection equipment bethengisela uhulumende ngemali ephezulu kakhulu. So kumele uhulumende aphume egcekeni njalo achasise ukuthi i process ihamba kanjani.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi kwezomnotho ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu iphawule ilitshe lesikhumbuzo sabanyamalaliswa ngesikhathi seGugurahundi izolo esilobela. Inhlanganiso ithi ithethe lelinyathelo izolo ngoba bekulilanga lokunanza ukucatshiswa kwabantu emhlabeni jikelele. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo. Saqala ngumbuza ukuthi bahambe njani.
Sihambile sihambe kahle kakhulu esilobela kuhlelo oda sisiyalwenza olokukhumbula abatshontshwayo esilobela besiyekhumbula abatshontshwayo ngoba namhlanje bekulilanga umhlaba wonke okukhumbula abantu abatshontshwayo okuthiwa enforced disappear victims of enforced International Day of Victims of Enforced Disappearance. So lathi ngokunjalo sihambile esilobela ngoba esilobela kungenye yezindawo ezilabantu abatshontshwayo, and masikhangele ilabantu abaningi yiyo indawo elabantu abaningi abatshontshwayo ngelanga elilodwa. Njalo isilobela ungayikhangela isenkabazwe, inkabazwe eyindawo engekhoyo kunkulumo ezikhona ezenziwayo phakathi kwalophethilizwe lezinduna. So mbona ngazathi kuqakathekile ukuthi abantu benkabazwe labo benike ilizwi.
Lizaqhubeka na lisenza uhlelo lonalolo lilalo kwezinye izigaba zelizwe, njalo ungasitshela ukuthi likhangelele ukwenza nini?
Sizaqhubeka sizenza lezi le mihlangano lokufaka amatshe ngoba siyakukhola ukuthi amatshe ayingxenye yesikhumbuzo. Abantu abakhona ngale ilitshe ngelabo yibo kufuze ukuthi belikhangele. So bavumile bathe namhlanje bayalala belilindile. So ngibona ngazathi thina sesihambile salibisela okuyinto esayenzayo kumnyaka ophelileyo. So sokukuba abantu labantu benzayo.
Ngobani abahlonitshwa kade bekhona embuthanweni lo
nitwa odabe khona sibe lomhlonitshwa omele ubulawayo umama onomvula mgoni lo senator uphugeni ukalvan phugeni
umnumzana mbuso ofuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso ye ibhejo likazulu wabafundi lababalisi beChino University of Technology abangakahlatshwa ijekiseni yeCOVID-19 ukungena kuleli college izolo sokuphehle imbono etshiyeneyo abanye besithi lokhu akukho emthethweni kodwa abanye bathi inyathelo leli lilungile ngoba lijonge ukwenqabela kumemetheka kwaleli gciwane. Isikhulumeli saleli koliji umnumzana Dapera Msekiwa utshelela umsakazo ukuthi bathethe leli nyathelo ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulesi sikolo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Akufanelanga ukuthi kube labantu abaphoqelela ukuthi bahlabe bahlatshwe amajekiseni bengakangeni emsebenzini kumbe bengakayi esikolo. Akufanelanga kube khona umuntu oncitshwa imfundo kumbe umsebenzi ngoba engahlatshwanga. Kumele zonke izinto zenzwe ngomthetho. Ukhona yini umthetho otsho kanjalo? Nxa ukhona uhambisana lamalungelo abantu yini njengalokhu bewaphikwe yi-constitution? Nxa kunjalo kube lombuzo futhi othi lokho kwenzakala kuhambisana lamalungelo abantu njengalokhu kulotshiwe ezivumelaneni zomhlaba ngaphansi kwe-United Nations. Into enkulu kumele senze into ezisemthethweni, senze izinto ezifaneleyo, senze izinto ezihlonipha amalungelo abantu. Kanti ke phezu kwalokho kumele kube khona lapho okuthiwa khona abantu bahlatshwa khona abe khona lawo majekiseni. Kodwa kwamanje amajekiseni ayashota, abantu bayahamba kulezo ndawo baphenduke bengahlatshwanga. Kubi-ke ukuthi ususithi abantu abangene behlatshiwe bonke wona usazi ukuthi amajekiseni ayashota kayasilela, kanti ke abantu bafuna ukuqhubeka befunda besebenza. Kuqale kube khona konke bese singikhona ke sibone ukuthi singatshaya imithetho etsho kanjalo.
Udaba lwe-ZCTU ubona luphathwa njani inkantolo?
Nxa kuzalandelwa umthetho indlela uhulumende uzachithwa, ngokuba umthetho ucacile vele ukuthi kakufanelanga kube lesinqumo esithathwa nguhulumende esingagunyazwanga ngumthetho, esingavunywanga ngumthetho. Kumele sibe yilokho okuthiwa i-law abiding society. Isisekelo sombuso i-constitution sifuna uhulumende enze kuphela izinto ezivunyelwe ngumthetho, ezigunyazwe ngumthetho. Ngakho ke kuzamela kuveze kamhlophe ukuthi yiwuphi umthetho asebenza ngawo evimbela abantu ukuthi bangene emsebenzini kumbe bangene ezikolo. Nxa ungekho lowo mthetho ohambisana njalo le-constitution namalungelo abantu, abantu kuzamele baye ezikolo baye emsebenzini bengahlatshwanga, kungakhathalekile ukuthi uhulumende uthi. Ngokuba ukusebenza ngumthetho ukhona yini umthetho otsho kanjalo, hambisana namalungelo abantu yini, hambisana le-constitution yini, yikho kuzabe kukhangelwe umthetho wandaba.
Amanani abantu ababanjwa yi-COVID kulezi nsuku kanye lababhubhayo aphansi. Kodwa njengoba sokuvulwe izikolo, singabona ekhwela yini kumbe alakho ukuqhubeka esehla?
Yebo, asengaqansa amanani abantu abahlaselwa ngumkhuhlane kumbe igciwane le-coronavirus kumbe abafa ngenxa yalo ngokuvulwa kwezikolo. Kanti ke njalo kusangeyangenzeki khona lokho, kusiya ngokuthi isimo sakhona sinjani. Akwazakali isikhathi singakabikho ukuthi ubone ukuthi kambe kungahamba ngayiphi indlela. Into enkulu ukuthi kuthathwe zonke izinqumo, kwenziwe zonke izinto ezokuzivikela, ama-mask, i-social distancing, ku-sanitizer, abantu bavikeleke ngendlela efaneleyo. Ithuba lokuthi abantu bahlaselwe kakhulu nxa ngabe sebehlangane ezikolo bebaningi liba phezulu, ngakho ke kumele kuthathwe amanyathelo azavikela abantu.
Umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalitshumi lanhlanu 15 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abalikhulu namatshumi amane 143 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kubikwa kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili lambili 22,092 abahlatshwe ijekiseni yakuqala e-COVID-19. Okulinani eliphezulu lanxa nilingene lamanani awalezinsuku.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma e Voice of America at the Washington DC.
Ukuningi lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lithi abazali bakhala ngokukhwezwa kwembadalo yama-school fees kuyona lithemu ngesilinganiso samachumi amathathu lantathu ekhulwini 33% emele ibhadalwe kathesi ekuvulweni kwezikolo ezivulwe kuyona le iviki. Iphephandaba leChronicle lithi amatitshala asefundiswa ukwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngohulumende. Leli phephandaba lithi sokunamatitshala adlula isilinganiso esingamachumi ayisithupha lantathu, 63% asebefundiswe indlela zokuzivikela ekumemethekiseni zokuzivikela kugciwane le-coronavirus. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Sibingelele, sibingelele ku Studio 7, siyabingelela ku Studio 7. Yeah. Liyakhuluma kintsha uMos lakho ngoba bengisibuze nje ukuthi kahle kahle vele zona induna zingena kuphi nendawo into yemediation yombhuqazwe ngoba induna zona azimelanga zitholakale zizibandakanya neqembu thizeni ngoba ziphatha wonke umuntu ingaba ngwaliphi iqembu kodwa bayamphatha. So ngalokho into eyenzakala ukubalulekile ukuthi bazi ukuthi umsebenzi wabo yini, bengahambi beqambukela kuyonke into. So into ebalulekileyo ukuthi bazi ukuthi kumele benze njani, bemele abantu ngokulingana ngokufana ngendlela eqondile. Manje bona inkinga yenduna seyisuke icabanga ukuthi uma kuthiwa uyinduna automatically yosukuzana. No, akusebenzi kanjalo. You are not a zanu member, you are a nduna. Into kumele babe yazi yona leyo nto. Siyabonga.
Oh, sanibonani, sanibonani ku Studio 7. Bafakazi bethu abahle, bafakazi bethu elisinakekelayo kunye nabalaleli bonke baka Studio 7 esizweni sikamthwakazi. Okhulumayo ke umdala uKhumalo ngilani gwe egoli bakwethu. Engingakho lapha yisicelo kuma political parties akhona esizweni sikamthwakazi. Isicelo enginaso kuma political parties ngesokuthi kungangenani ukuthi ama-political parties asemadodolobeni akenze i-alliance yokuthi abambane, abambanise nabantu bawo la ababavotelayo. Ngichaza ukuthi mina njengoba kwaba ne-alliance eyayikhona ngoTshamisa lamsekela lenza i-alliance, kwatholakala sele ukuthi uTshamisa iyamhlula leyo alliance, akakhoni ukuthi awine ngayo alliance. Salani ke senisenza eyeni alliance eqondane nani? Nibambane nina amaphathini wonke ezweni lakithi ngapha, nibambane elinye alliance. Engichaza ukuthi mina wonke amaphathi kusukusela kuzivaphu phakathi Republic, owelismeni, omakhuphe, beshikazulu, wonke amaphathi abe ne-alliance yemathebeleni bese nikhetha umuntu oyi-one ozonihola, especially umuntu ofana nomqondisi moya, limnike i-chance alihole. Ke sibone ukuthi ma liwine wonke amasithi angapha ezweni lakamthwakazi, igxathu elingalithatha lisuka lapho lingaba yiliphi? Ngoba usikubonile ukuthi alawe i-alliance eniyenzayo nihlangane namashona ayisebenzi. Uzamile uTshamisa ukwenza i-alliance nabantu, akuthengisa abantu, wafaka amandla akhe emadolobheni amakhulu, kuthi emaphandleni kwezindawo wangafaki even ama-candidates, ngisho even nama-agents okubheka ama-elections ukuthi ahamba kahle yini. Izami yazenze kwenye uti na maize siye koti aye koti esazu utena uzo jiwa pera po elisman wama kupi adele chige ngape ya rati bize ngapa ekai kerizo nime tisana libonu kuti yini isombulwe esi ngapa kona kerizo ila bantu bagini ba supe ila loko ni titi zale labo monzolo labo chamis intezi esi ngasisi pambi adele nisanga nisena makanda nize ekai kwekupuwe niswa nenche uti magusia kia u 2023 nangele nchene ezo kwenza umtuagazi uchabudu ningenzu kuti umtuagazi usalu kala izi kati zonke nikona ninga bakhodi kube ngathi aliko ningazifakihlazo ake nizameni kwenza nani into ezojabulisa abantu ngiyabonga kakhulu
ngiyabingelela kubasakazi baka studio 7 kanye nabalaleli so umbuzo wami ukuthi babagawule i-ground umnangaga njengoba siyazi nguye oyenzayo wayenza ngendlela eqondileyo yini na ma umnangaga ethi ninduna maziphathele indaba leyi umbulalo usesaziwa yini na wena babagawule uthini njengoba kuna phana echolocho kwendawo zalobukapane abantu babethathwa besiyacula kutshiswa abantu kutshiswa abantu bakithi abangenacala wena uthini konke lokho uthi uright yini umnangaga ngendlela ayenza kakhulu umnangaga usevumile yini ukuthi ngobulala abantu so that means thina kumele sibenefit ngemali or sibenefit ngani maya umnangaga ethi nduna maziphathele uhlelo kumele sibenefit ngokufa kwabantu bakithi yini wena babagawule uthini ngendaba efana naleyi induna yakho na uyicebisane njengoba wena uthi umnangaga ungubaba owenza izinto eziqondileyo wena uthini enduleni yakho ufuna ukuzwa kuwe njengoba usekela umnangaga ngale ndlela
salibonani salibonani kustudio 7 linjani lonke ngiyalibingelela labangekho kustudio 7 bodwa abalalela kustudio 7 bingelela bonke abasakazi bakastudio 7 lapha mina benginesicelo sokuthi libele imbalelo yami lelokhozini-odio yami nangiyidlala phela lapha ndandikubuza i-ZCTU ukuthi kathi i-ZCTU isafana yini yakuqala kumbe silo mehluko ngoba lani i-ZCTU yabotswangirayo yayisebenza isenza umsebenzi le yabojafet moya asiboni nokuthi benzani ngabona ngokubona kwami nombana basuthisa izikhwama zabo le muli yabo akuseyi-ZCTU emela abantu ngoba manje ngikhuluma kumanje abantu abaningi emisebenzini akulamali abayiholayo kwakusazakala kuqala ukuthi ngoJuni kuba le-increment kathi esakula ivini bathuli bahlezi baphelela ekuthini bakhuluma kuphela kustudio 7 nakumaradio kodwa ukuthi benze abenzima kambe bona ma bengezwa njani kusesele umuntu kuyibo abahola i-10,000 kusiya ku-15,000 RTGS imali engeke ize yenelise khona ukubhadala irenti ayibhadali lutho nje iyona igrosari ibasket lokuzina ayikhenge bezwa njani bona kuyabajabulisa ngoba bona basutha bahlezi ezihlalweni abameli bantu bameli imuli zabo ngiyabonga
sanibonani 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 nonke baphathi bohlelo Studio 7 injani ngifisa impilo enhle kini bafowethu nonke nje ngohlelo lwenu eliphethe oluhle kangaka okhulumayo uRishinyoni waselupane endimimbili wathi ku-ward 7 nami ngithi-ke ngike ngibeke umbono ngosuku lwalamhlanje ikakhulu ngifuna ukukhuluma ngodaba lukapresident ngohambo lwakhe ezofika kobulawayo efika ekhuluma lezinduna ngomsebenzi azipha wona izinduna mina ngibona ngathi nje upresident wayeyena enesifiso sokuzofika kobulawayo kodwa engalali udaba lokuthi yini into ongafika ayikhulume kobulawayo wasefika nje umuntu omdala waphaphalaza wakhuluma nje into eseceleni ukuthi ebantwini abalomqondo ababonayo vele kufana nokuthi akakhuluma ngalutho ayikho into ayikhulumayo lapho angazi ke kulaba abavalekile amehlo mhlawumbe bathi wakhuluma mina ngesingami ngiyedwa upresident kufana nokuthi ayikho into ayikhulumayo kufana nokuthi nje wayengekho ngoba le nto leyo wafika wayikhuluma lapho angeke izisebenze yisho lakancana ngeke izisebenze and ma kuyukuthi yena afuna isebenze uzodala uqhekeko ebantwini basemathebheleleni kukati-ke uqhekeko lukhona ebantwini basemathebheleleni
abantu basemashona manje sefuna ukuthi manje kuzoba lokhekeko futhi abantu basemajikelele bezizwe sisodwa. So kusala ukuthi akakabuyele ayohlala phansi njengoba wayenayo ayocabangisisa kahle ukuthi lo mdaba angathatha ngayiphi indlela ngoba abantu abaningi abavele bengababulali babulala abantu abaningi basemajele akaze sizwa even ngosuku olulodwa kuthiwa usebhuku loba induna ithonisa icala lokubulawa kwabantu akaze kwenzeke lokho angazi loba sokumthetho omusho obekiwe angazi ke lapho mhlawumbe uyaqala kodwa hayi mina ngesingami ngibona ngathi upresident akakhuluma ngalutho akenzanga lutho lutho 0% ke leyo yothi ayi 0% wehluleka ukubona into uvulile amehlo kodwa uhluleka ukuyibona ifambo yakho yikho kwenzekile lapho kodwa ke ozwileyo uyabe uzwile. Ngiyabonga kakhulu zintuna zakithi vulana amehlo lingabi ngamapiki namafosholo kalokhu ungeni kalo umnangagwa lo ngoba uzolishiya enkingeni.
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umbuthano wezamabhizimusi lokuzithokozisa owezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika oweZim Expo uzenziwa ekupheleni kwayonale isonto edolobheni leDallas esigabeni seTexas. Lumbuthano kawenziwanga nyakenye ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Umhlabeleli olodumo uSandra Ndebele ngomunye wabaculi abane abazali bazisa uZulu bevela eZimbabwe. Sixoxe lomunye wabaqoqa lumbuthano umnumzana Quiet Ncube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okwakhathesi siphonguthi ngesiphangiphangi iviki ephelileyo nje saphonga uhlangana sathi bakithi abantu sebediniwe ngokugqiza emakhaya kunganjani ukuthi ke senze enye nje into abantu bangacitshisa izungu. IZim Expo ke izabe ikhona kuyona iviki esilandelayo impela viki elandelayo ngoSeptemba 3, September 4, 5, and 6 sizabe siseDallas eTexas. Sizabe sihlangene lelinye iqula elithiwa yi-CFI ngabeze church lapho. Labo babe belenhlangano yabo khonapho siyabe sindawonye. Yikho ke sihlobo zami ezithandekayo laba bengenelisa zamani ukuthi lilubhekise eDallas ngesonto ntambama eDallas ziyabe ziduma. Kuyabe kufiwa kuthunquthula izani sizazama ngamandla ethu wonke ukuthi abantu bananzelele ngenxa yomkhuhlane lo igcikane eselisithwalise gadala kangalidlela.
Sizwa kuthiwa linxuse abavela eZimbabwe ukuthi bazolibazisa abantu emdlalweni lo. Liqiniso yini njalo bangaki abavela eZimbabwe ukuzohlabela?
Sizame ukunxusa abahlabeleli abadumileyo kakhulu eZimbabwe bane kuzabe kulo Toki Vibes kube sokusiza njalo uJazz Signal ngabe Harare labo kube sokusithi le koBulawayo sinxuse intombi yakoNdebele uSandra Ndebele odumileyo emadebelele leZimbabwe yonke ababangaka abangamaziyo uyeza nje laye uza becula lo mzo 7 yibo labo abane esibanxusileyo sebephumelele ukuthola amaphepho okuhamba uToki Vibes uJazz Signal uSandra Ndebele lo mzo 7 bekuleli jaha njalo elidumileyo kakhulu eZansi Africa elibizwa ngokuthiwa nguprofessor. Uprofessor ubesiza amaphepha akaphuzile ukuthi athole kuyabe kuthi unquthula. Wozani ke lize bethwa ngumoya zihlobo zami igcikane leli selenza ukuthi umhlaba wonke jikelele akuselani into abangayenza abakasayi ndawo besithi nje abantu kabake babuye bazobethwa ngumoya bejabula kudliwa kusuthwa kuculwa kugidwa kuchichimbwa. Ngiyabonga.
umnumzana Quiet Ncube ngomunye wabaqoqa umbuthano weZim Expo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkampani yamabhasi eZupco isihanjiswe emthethwandaba yinkampani yezindaba iZim Inn Publishers ukuthi ibanjwe ngamandla ukuveza imininingwane yokuthengwa kwamabhasi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande.